Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Olamukela ku Studio 7 ngolesine mhla ka 15 Nhlolanja 2018 ngupresident Jeremiah sithi mavuko kini lonke endabeni zethu lamhlanje.
Hi Morgan Richard Sangrai, do swear that I will be faithful and bear true allegiance to Zimbabwe and observe the laws of Zimbabwe, so help me God.
Vanhu vanofanira kudzidza from the past. In 2008 handizvo zvakaita tikawina vakaramba nokuta transfer power. Kana zvizvo zvavanoda vachimanikidza vanhu kuti vaite zvavanoda, handifungi kuti zvinoyamura nyika izvozvo.
Tsara vatungamiri, all the political parties, that is, we have to change political culture and direction. We all have to sing one song. Tofamba tese takaomba chinhu chimwe izvi. Mukauya kuti tindirichi, worovanawo muhoko ndizvizana. Let not confuse our own people.
Umkhokheli weMDCT akasekho. Umoyi ufele kwesinye isibhedlela kwele South Africa, umnumzana Morgan Tsvangirai. Inkokheli yeMDCT ithi izahlangana ngabo 8 lamhlanje ekuseni labemuli ukuze bakhulumisane ngamalungiselelo omngcwabo omkhokheli walelo bandla. Isizalwane zeZimbabwe leSouth Africa zethule ukudana okukhulu kulandela imfa yomkhokheli webandla leMovement for Democratic Change, umnumzana Morgan Tsvangirai. Kuthi ke umongameli Jacob Zuma wakwele South Africa useze wachiya umsebenzi ngemva kwemizamo eminingi nengi yebandla lakhe le-ANC kusukela ngeviki edluleyo yokumbamba ngamandla obana ehle esikhundleni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Ibandla leMDCT seliveze ukudana okukhulu ngokulahlekelwa umkhokheli walo umnumzana Morgan Richard Tsvangirai, yena obhubhele esibhedlela kwele South Africa izolo. Utsvangirai udliwe umkhuhlane wemvukuzane eseleminyaka yokuzalwa engamashumi ayisithupha lanhlanu 65. Inkokheli yeMDCT ithi izahlangana ngabo 8 lamhlanje ekuseni labemuli ukuze bakhulumisane ngamalungiselelo omngcwabo. Ngakwelinye icele umphathintambo obona ngokwethulwa kwemibiko kuhulumende umnumzana Simon Khaya Moyo ubike ukubana uhulumende weZimbabwe laye uzahlala umhlangano ukubona ukuthi yikuphi angancedisa ngakho kule imfa. Njalo isigodlo sommeli weZimbabwe kwele South Africa sesilaye ukuba sincedise ngakho konke okufunakalayo ukubana isidumbu sikamoyi sisiwe ekhaya. Isikhulumeli seMDCT umnumzana Obert Kutu utshelela umsakazo endabeni ngolimi lwesiShona ukuthi bazabuthana emzini kamoyi njengebandla kanye lemuli bahlaziye amalungiselelo esililo lokuthi isidumbu sibuya nini njalo njani. UZulu uthi uzakwaziswa ngokuthi umngcwabo uzahamba njani. Untungamile Nkomo oweStudio 7 wenelise ukuxoxa lomgcini sihlalo weMDCT umnumzana Lavumo Moyo ochaze umufi njengomuntu olesibindi njalo lenhliziyo enhle.
Simadolomzima njengebandla kulokho okwenzekaleyo labalandeli bonke nje abalandela ibandla lethu ngalokho okusehlileyo ukudlula kwamongameli wethu uPresident Tsvangirai. Njengoba uZulu bevele kwazi ukuthi umongameli wethu sebefele isikhathi lokho elishana lomkhuhlane wemvukuzane lo kade selajona eselizweni leSouth Africa, kuwenzakele namhlanje ukuthi usuke wadlula wathathwa inkosi. Silusizi ngalokho kumuli kababa uTsvangirai, silusizi ngalokho kuzihlobo zonke ezabo uTsvangirai kanye nalaba abasebenze laye eduzane ngokudlula kwayo.
Lingamchaza njengomuntu obenjani? Siyazi lisebenze laye okwesikhathi eside kakhulu.
Umongameli umufi ebe umuntu okadele inhliziyo ende elokubekezela kakhulu nxa esebenza labantu njalo belo ebe umuntu okadele othando abalandeli bayo ebe umuntu okade ehlanganisa abantu nxa kulobunzima kungumuntu okade ebutha abantu abehlukeneyo yikho esingamkhumbula ngakho kakhulu ukuthi nxa sikhathi sonke besithi nxa iphathi ilohlupho uyenelisa ukuthi ebuye lamacebo lempendulo ukuthi uhlupho solubambe njani. So engakutsho bengumuntu ohlala ehleka, engumuntu ongelasikhwili lomuntu, engumuntu isikhathi sonke nje ade ekhulumisa iqiniso njengoba leli qiniso.
Siyazi baba Moyo uchiya ibandla lisebunzimeni obukhulu kulokulwisana, kulokudonselana, kulamaxuku abantu belwela isikhundla sakhe. Abalandeli bebandla bangaba bezibuza ukuthi sokuyikuhamba kwalo lalo yini ibandla njengoba lisesimeni esinje, kuyini elingakutshela abalandeli bebandla?
Engithanda udinga ukutsho kubalandeli bebandla le-MDC ukuthi njengoba ngikhulumile ukuthi sisebenzela kweminyaka eminingi sisukusela ekubumbeni ibandla leleli, kutsho ukuthi laba abaseleyo kukhona lathi esakufundayo kuye ukuthi ibandla lihlanganiswa njani, lilungiswa njani. Ikakhulu iwofisi yami umsebenzi wayo isikhathi sonke iminyaka yonke ukuthi sizame ukuletha abantu ndawonye bekhulumisane umlotha nxa kulabantu abalwayo. Engithanda ukuthi ngikutsho ukuthi sivele besesiqalisile indlela yokuthi abantu laba kade bengazwani belwisa ukuthi bethole isikhundla esibanjwe nguPresident uMufi. Bese siqalisile ukuthi kuqale ukuthi kube lo ukukhulumiswana, njalo sikhuluma nje kusasa i-National Council izabe ihlezi ikhangelele ukuthi udaba lolu lulungiswa njani. So kubalandele engakutsho ukuthi ambona usongaba kuyikudilika kwebandla. Engikubonayo ukuthi khona inkokheli lizalungiswa ibandla ngendlela esivele sihlala silungisa ngayo nxa kube kwabo lo hlupho kumhlanganiso. Ngilethemba ukuthi sizavumelana silungise siye phambili. Uhambo lude lapho siya khona besingakasiphuthi, yikho-ke ngilethemba ukuthi sonke sizakubamba leyo ndlela ukuthi siphuthise uhambo ukuze abantwana beZimbabwe bonke bebe lenhlalo enhle bethole ukukhululeka okugcweleyo elizweni lakithi.
Umnumzana Love Momoyo, umgcini sihlalo webandla le-MDCT, ubekhuluma ecingweni lontungameli Nkomo we-Studio 7 okubulawayo. Kunjalo nje umqondisi wenhlanganiso yamakholwa esiKristu, i-Christian Alliance, umnumzana Useni Sibanda, yena uchaze uTsvangirai njengomuntu obelesithunzi esikuzinga linye lomoya. Umnumzana Joshua Mqabo Nkomo.
Kulusizi kakhulu. Ubaba uTsvangirai ngumuntu inhliziyo yakhe eyayigcwele ekusizeni abantu lesizwe seZimbabwe. Abaningi siyakhumbula ukuthi ngesikhathi abantu bonke besesaba, wama emele amalungelo oluntu. Sasebenza sonke kakhulu ku-Save Zimbabwe campaign, okwakuyinhlanganiso eyayihlanganisa ama-church labantu abenhlanganiso abazimele zodwa be-civic society. Abaningi siyakhumbula ukuthi wazimisela ukutshaywa waze waphoswa wabulawa, emela iqiniso njalo emela ilungelo loluntu. Njalo ngumuntu owayelenhliziyo engafuni ukuthi abantu bahlukuluzwe kumbe abantu base ngenxa yakhe. Siyakhumbula ukuthi wayewinile ngo-2008, wayala ukuthi kube lempi, wayala ukuthi abantu bebulawe beqhubekele phambili lokhu behlukuluzwa. Yikho wagcine wavuma ukuthi kube lo hulumende owawuhlanganisa amabandla ayehlukeneyo. Ngakho ngendlela engimbona ngayo, umile laye esimangeni esingathi siphosa sifana esinjengabantu abanjengaboJoshua Nkomo, ukuthi yena wayengumuntu lo lenhliziyo ebeka abanye abantu phambili kulokuthi azibeke yena.
Siyazi bayalila bayakhala abantu abaningi imuli yakhe, abantu beZimbabwe jikelele ekade bemsekela njalo bembona njengeqhawe. Kuyini ongabaduduza ngakho njengomfundisi?
Mina nje kuqakathekile ukuthi abantu beZimbabwe labasekeli bakhe ubaba uMorgan Tsvangirai bebekwazi ukuthi kuso sonke isikhathi uNkulunkulu khona. Akulasikhathi esingathi uNkulunkulu kasekho. Ikanti ngikhumbula kwabaseRoma 8:28 uPaul esithi zonke izinto zisebenzela ebuhleni kulabo abakuKristu. Ngiyakholwa ukuthi uNkulunkulu phakathi kobuhlungu bethu, phakathi kokulahlekelwa kwabo, phakathi kokulahlekelwa sizwe seZimbabwe kulobuhle uNkulunkulu akulungisayo obuzaphuma sibubone sonke simangala ukuthi hawo kanti into uNkulunkulu adezele ilungisa. Ngiyakholwa njalo ukuba umoya engcwele uyoduduza inhliziyo zabantu bonke.
Kuyini ozamkhumbula ngakho njengoba uSibanda?
Mina ubaba uTsvangirai ngikhumbula kakhulu ngelanga lika-March 11, 2007. Ngafona ekuseni ngimdinga ukuthi ngisithi hayi baba Tsvangirai, buyani ngapha kulo mthandazo ohlanganisa amabandla labo bonke abantu abehlukeneyo. Ekuqaliseni ngathola umkakhe lo sowasithiyayo la uSusan, nguyani kubaba uTsvangirai. Ubaba uTsvangirai wathi hayi mina mfundisi ngizimisele namuhla ukuthi kwenzakala ongabe kusenzakala, ngenxa yokuthi ngaleso sikhathi amapholisa ayezimba imigwaqo yonke kungahambeki. Kodwa ngenxa yokuthi nasasesiqalisile ukuthi siyeqalisa umthandazo, wahle wazimisela ukuthi njengoba lina selihambile asoze mina ngihlale ngingikhaya. Abanye amadoda esephumile wabe phuma-ke ekwazi ukuthi lelo langa wayengadutshulwa afe kwakungayenzakala kumbe kuyini. Siyakwazi ukuthi okwenzakala ukuthi wachaya walinyazwa kakhulu baphosa bamdabula ikhanda, kodwa wayezimisele wahamba ezimisele. Umuntu wayenesibindi kakhulu njalo ezimisele ukumela into ayekholwa kiyo.
Mnumzana Hussein Sibanda, umqondisi wenhlanganiso yamakholwa esiKristu, iChristian Alliance, lapho-ke wexoxa ecingweni lentungameli Nkomo weStudio 7 eWoBulawayo. Esisedabeni lunye lwemfa kamnumzana Morgan Tsvangirai, isizalwane zeZimbabwe kwele-South Africa sezethule ukudana okukhulu kulandela imfa yomkhokeli webandla le-Movement for Democratic Change umnumzana Morgan Tsvangirai. Umoyi ubhubhe izolo ntambama kwesinye isibhedlela seJohannesburg kwele-South Africa, lapho kade selatshwa khona umkhuhlane wemvukuzane. UBenedict Nhlapho usipha lolu daba eseJohannesburg kwele-South Africa.
Udaba lwemfa yomkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai selutshe usizi lokudabuka okukhulu kakhulu kuzalwane zeZimbabwe kwele-South Africa. Isiphathamandla se-MDCT kwele-South Africa oke waba njalo umgcinisihlalo waleli bandla umnumzana Austin Moyo uthi umuyi ngomunye wabantu bakuqala eZimbabwe ukumelana lombuso walowo engumongameli umnumzana Robert Mugabe ngendlela eyaleta ithemba lombuso okhululekileyo kuye wonke uZulu weZimbabwe.
Sidabuke kakhulu 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 ngokuthola lezi ndaba zokushona komongameli wethu uMorgan Tsvangirai. Sithi dudu kumndeni kaTsvangirai abalale ngenxeba. Unikezele ngempilo yakhe, wawina ama-election atshontshwa, usiyele inselela enkulu kakhulu kabi.
Ngakwelinye icele umgcinisihlalo weZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabutho Mabhena uthi usebenzela umoyi kakhulu ngesikhathi ibandla le-MDC lingakadabuki phakathi. Uthi umnumzana Tsvangirai yindoda emadodeni ebisithi nxa isithi akuyo phambili kutholakale kuyiyo ekhokhela phambili, hatshi kulandela emuva.
Yindoda ebilesibindi ebizimisele, yindoda esihloniphayo ngendlela ezimisele ngayo ukuthi ilethe idemokrasi elizweni lakithi. Sithemba ukuthi ukufa kwakhe kuzahlanganisa labo akade sasebenza nabo ku-MDC Alliance.
Esinye njalo isalwane seZimbabwe umnumzana Mlungisi Shabalala uthi lo manje khona amaphutha awenzayo okaTsvangirai njengomuntu wonke, iZimbabwe kayisuka imkhohlwe ngendima ayidlalayo ekulweleni amalungelo abantu okuzikhethela ibandla lezombusazwe abalifunayo lenkokheli abazifunayo.
Silahlekile, lahlekelwa ngalodwa, silahlekile siyisizwe. Sikhangelele ukuthi laye mhlawumbe engavotela lo nyaka abe party, sibonto uzaphatha njani abantu njengoba esele minyaka engaka eku-opposition. Sizwe silahlekile, opposition ilahlekile. Sididude nje emdenini wakuTsvangirai, dudu kubo bonke abantu.
Iningi lithi lizamkhumbula kakhulu ngobuciko abukhombisayo ngesikhathi sikahulumende omanyano okwavuselela umnotho kwapha ithemba kwabaningi. UShangira ubhubhezele minyaka engamachumi ayisithupha. Melesulo 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguBenedictine Nhlapho.
Isigodlo someli weLebhilithane lesomeli weMelika eZimbabwe zonke zethule amazwi enduduzo emuleni kaTsvangirai lakuZulu jikelele sisithi lazo zikhala ndawonye labantu beZimbabwe. Isigodlo someli weMelika sichaze uTsvangirai njengomuntu osebenze gadalala emizameni yokuletha umbuso okhululekileyo lokuthula elizweni. Kuthi ke umeli waseBhilithane eHarare unkosikazi Katriona Ling yena uthe ukutshona kukaTsvangirai kushiye ilizwe leZimbabwe lembeswe liyezi elimnyama.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimxoxo ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Umkhokheli webandla elikhulu eliphikisayo kwezombusazwe eZimbabwe umnumzana Morgan Tsvangirai owake waba yinhloko kahulumende umhulumende womanyano usekhulelwe ngumkhuhlane wemvukuzane. Wabikela uZulu ukubana ulo mkhuhlane lo ngohlangula komnyaka ka-2016. Kasenelisanga ukufeza isifiso sakhe sokukhokhela ilizwe eZimbabwe. Intatheli zindaba yeStudio 7 uGibbs Dube usethulela udaba lolu ngokugcweleyo.
Umnumzana Morgan Richard Tsvangirai watutshulwa yingwe ngombimbitho mhla zilitshumi ngomnyaka ka-1952 esiqintini segudu esabelweni seMaswingo. UTsvangirai waqalisa konke akwenzayo engasubani ezifundweni njengoba wayephuthe imfundo yesikolo saphezulu kuphela e-high school. Loba kunjalo wakhuphuka waba ngumuntu oqakathekileyo kweleZimbabwe lemhlabeni wonke jikelele. Ulizibulo ebantwaneni abayisificamunwemunye emulini kamnumzana Tsvangirai Jibwe Tsvangirai lonkosikazi Lydia Zwayibhawu Tsvangirai. UTsvangirai waqala lolu hambo engunobhala jikelele weZimbabwe Congress of Trade Unions ngomnyaka ka-1988 lapho ayekhokhela khona izisebenzi ezazikhalela umsebenzi zikhala ngeholo eliphansi. Umnumzana Tsvangirai wayeledlabuzani lentshukuntshu emangalisayo kwezombusazwe wakho waba kubandla leZANU-PF. Wabona ukuhlupheka kwabantu wasencedisana labanye abantu ukuthi kuguqulwe inhlanganiso yezisebenzi i-ZCTU ibe libandla lezombusazwe. Wabunjwa ibandla le-Movement for Democratic Change ngomnyaka ka-1999 wahle waba umholi walo. Phose iminyaka engamachumi amabili libunjwe ibandla leli, uTsvangirai wayeqonqosela ngenguquko yelizwe lombuzo kamnumzana Robert Mugabe osuswe esikhundleni lesi ngowayengumsekeli wakhe umnumzana Emmerson Mnangagwa ngomnyaka ka-2017 encediswa libutho leZimbabwe Defence Forces.
In the interest of the people of Zimbabwe, Mr. Robert Mugabe must resign, step down immediately in line with the national sentiment and expectation, taking full regard of his legacy and a contribution to Zimbabwe, pre and post Zimbabwe.
Loba kunjalo ibandla leZANU-PF lokhu libusa likhokhelwa nguMnangagwa. UTsvangirai ubethembise abalandeli bebandla leMDCT ukuthi bazalinqoba noma kanjani ibandla leZANU-PF kukhetho oluzayo loba nje ebengaphathekanga emzimbeni.
We must give Mugabe a resounding defeat.
Ubuciko bokuba inkokheli yebandla eliphikisayo kwabonakala uTsvangirai aze abumbe ibandla leMDC elancintisa kukhetho lokudinga abamele idale leparlamente ngomnyaka ka-2000. Ibandla lakhe laba lamalunga edale lephalamende pose angamajumi ayisithupha 57, kwathi ke elezanu PF lathola amajumi ayisithupha lambili 62. Lokhu kwakungokokuqala ukuthi ibandla le-MDC lincintise kukhetho. Kwakungokokuqala njalo ukuthi ibandla lezanu PF liphose libe ngutshikilobhanqa leliphikisayo kukhetho lwelizwe. Uswangirayi wabotshwa esetheswa icala lokuzama ukubulala uMugabe. Lokhu kwavela sobala emthethwandaba ukuthi wayekubunjelwa libandla elibusayo elase limesaba kwezembusazwe. Wayetshengise isifiso sokuncitisa kukhetho lokudinga umongameli. Esenqotshwe nguMugabe ngomnyaka ka-2002, uSwangirayi wabotshwa ethonisiswa kanengi amacala anjengokuthi wayeyibangela ukuba kube lobudlwangudlwangu elizweni kanye lokufuna ukugenqula umongameli Robert Mugabe. Wadedelwa ngomnyaka ka-2004. Ngomnyaka ka-2007 kungakenziwa olunye ukhetho, uSwangirayi wahlukuluzwa kakhulu ngamabutho esizwe ngokuphatheka kwakhe ekuchothozeni umbuso welizwe. Wakhuluma ngemva kokudedelwa ecodoza umbuso wocuku lokuhlukuluzwa kwezizalwane zeZimbabwe. Ukhetho luka-2008 lwaletha inhlonipho enkulu aze anqobe kuhlandla lokuqala lapho wathola khona okuyisilinganiso phose okufika amajumi amahlanu ekhulwini 47.9%, kwathi uMugabe wavotelwa ngabantu ngokuyisilinganiso sokwedlula kancane amajumi amane ekhulwini 43.2%. UMugabe lomkakhe unkosikazi Grace Mugabe bavuma ukuthi uTswangirayi wanqoba uMugabe kukhetho lukamongameli. Wathi sokuphindwa umphehla kukhetho lolu, amabutho avimba endaweni eziningi encediswa ngamapholisa langamasotsha labasekeli bebandla leZANU-PF batshaya abantu okumangalisayo wabhubha abedlula ikhulu, wathi abanye babaleka emzini yabo. UTswangirayi waphuma kumncintiswano lo wekela uMugabe esithi unqobile yena owayengela muntu ancintisana laye. Loba nje uMugabe wayesithi unqobile kukhetho lolu, uTswangirayi lebandla lakhe bacela ukuthi amanye amazwe angenele ukuze kuvele impumela eyiyo.
We in the MDC have resolved that we will no longer participate in this violent, illegitimate sham of an election process. The courageous people of Zimbabwe, of this country, and the people of the MDC have done everything humanly and democratically possible to deliver a new Zimbabwe under a new government.
Waphendlwa indlela yokubumba uhulumende womanyano we-Global Political Agreement owakuphehlwa inhlanganiso ye-Southern African Development Community yekhokhelwa ngaleso sikhathi wayengumongameli wakwele South Africa uMnumzana Thabo Mbeki. UTswangirayi watshayelwa ihlombe ngokuvuselela umnotho welizwe leZimbabwe ngaphansi kukahulumende womanyano lapho wayengumkhokheli kahulumende kuthi-ke uMugabe wayengumongameli welizwe. Wafungiswa ukuba umkhokheli kahulumende weZimbabwe ngoNhlolanja ngomnyaka ka-2009. Kungakabi izinyanga ezintathu esengumkhokheli kahulumende, uTswangirayi wajiwa ngumkakhe unkosikazi Susan Tswangirayi wabhubha engozini yomgwaqo ehamba laye. Basebele minyaka engamajumi amathathu betshatile. Phakathi kweminyaka emihlanu kubunjwe uhulumende womanyano, uTswangirayi lebandla lakhe babukwa kakhulu ngokuthuthukisa ezomnotho kweleZimbabwe, kodwa bachothozwa ngokwehluleka ukulungisa ezokhetho. Loba nje uTswangirayi wayekhangelelwe ukuthi uzanqoba kukhetho ngomnyaka ka-2013, waphinda njalo wanqotshwa nguMugabe wathola amavoti ayisilinganiso sokwedlula kancane amajumi ayisithupha ekhulwini 61%. UTswangirayi wenelisa ukuthola amavoti ayisilinganiso sokungamajumi amathathu lane ekhulwini 34%, kukhetho okuthiwa kaluqhutshwanga ngemfanelo nguhulumende kaMugabe. Kodwa-ke ezinye ingcwethi zombusazwe zathi lwaqhutshwa ngemfanelo ukhetho lolu. UTswangirayi wahambisa udaba lolu emthethwandaba kodwa wagcina elususa njalo esithi usahlolisisa indlela ezijeneyo zokululungisa. Ngaphandle kokudumelana leZANU-PF kwezombusazwe, uTswangirayi wehluleka ukuhlalisana kahle lamanye amalunga akhe okwenza ukuthi amanye abumbe amanye amacele ebandla le-MDC. Laba ngamaqamuqamu ibandla kwaba lokuxabana okumangalisayo phakathi kukaTswangirayi lalabo abatshiya ibandla lakhe. Lokhu kwaqala ngomnyaka ka-2005 lapho abaphikisana khona ngokungena kukhetho lwe-Senate. Ngomnyaka ka-2016 uTswangirayi watholakala elesifo semvukuzane emathunjini ese-colon cancer, wahle wabikela uZulu. Ngenxa yendlela ayeselatshwa ngayo, uTswangirayi wakhuthazwa ukuthi atshiye isikhundla sakhe ngoba bethi angeke enelise ukumelana lezombusazwe lokukhankasela ukhetho. UTswangirayi wabambelela ezimisele ukuphutsha labantu kukhetho. Ubetshade lo nkosikazi Elizabeth Macheka Tswangirayi. Wathi esefelwe ngumkakhe waveza ukungaziphathi kwezesifazana. bekubikwa ukuthi ubengena lapha aphume lapha. Lokhu kudanise abantu abaningi kweleZimbabwe lakwamanye amazwe. Okwayangisa kakhulu yikuthatha kwakhe unkosazana lokadi yakhe lemathenga wehlukana laye kule sikhatshana esincane bebonke. Loba nje kwakusiba lezigwenxa lapha lalaphana kwezombusazwe, kwakuba ngumuntu nje uTsvangirai wathola inhlonipho kweleZimbabwe lemhlabeni wonke jikelele ngokumelana ngesibindi esikhulu lomgabe lebandla leZANU-PF. Okumqoka aphoza ukuthola isicoco seNobel Peace Prize lokunye okufanayo ngomnyaka ka-2008 langomnyaka ka-2009. Uthiye abantwana abambalwa lonkosikazi wakhe, unkosikazi Elizabeth Tsvangirai, abadala bathi isitsha esihle kasidleli. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, igama lami nguKip Stube.
Umongameli Jacob Zuma okwele South Africa useze watshiya umsebenzi ngemva kwemizamo eminenginengi yebandla lakhe le-ANC kusukela ngeviki edluleyo yokumbamba ngamandla ukuthi ehle esikhundleni. Ibandla le-ANC bese lihlele ukuthi nxa engatshiyanga lesi sikhundla izolo phakathi kwamabili, lolu daba bese lusiya edalela ephalamende ukubana amalunga ayivota emxotsha umsebenzi ku-vote of no confidence. Obengumsekeli wakhe mnumzana Cyril Ramaphosa nguye osephethe intambo zombuso esamelele ukukhethwa okusemthethweni lidalela ephalamende ukuthi abe nguye umongameli. Ekhuluma kumabonakude izolo phakathi kobusuku, uZuma usole amalunga ebandla lakhe esithi amxotshe kungela sizathu, kodwa amalunga aleli bandla athi ubhekane lenkinga eziningi ezigoqela amacala enkohlakalo. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxhume olwela amalungelo oluntu njalo wakwaba wahlala kakhulu ekwele South Africa, umnumzana Diva Dube.
Uhlupho kube kuwukuthi uZuma wayakha ubungane kakhulu lama-Guptas ayiwo abekade sesenza intando yabo besona endaweni eziningi, bethembe ukuthi ngoba balokuvikeleka kokuthi balobungane obusegcekeni, balobungane obuqinileyo lomongameli welizwe. Yiyo into eyonele kakhulu uZuma leyana. Kodwa ngangibuyela emuva ngisithi ekukhononeni kukaZuma into akhuluma ngayo ekhonona ukuthi ususwe ngendlela engaqondile, ikuthi uhlupho esake salubona uZuma ngisho ekuqaleni ngaphambilini kokuthi angene embusweni, uZuma uThabo Mbeki wayengafuni ukuthi uZuma angene lapha esikhundleni kungenxa yokuthi kwakukhona bekhangela bebona ukuthi nxa befaka umuntu ongumZulu ukuthi aphathe umbuso eSouth Africa kuyabe kusenza ukuthi bandlondlobalisa abantu abosendo lwakwaZulu ukuthi babonakale njengabantu abayibo asebelohlonze luphezulu. Abantu beSouth Africa ikakhulu abesixhoseni bakhangela abantu besiZulu njengabantu abangafundanga njalo njengabantu abangela ndlela eziqotho ezokuthi bengabe lobukhokheli obuqondileyo noma ubukhokheli obukhaliphileyo. Ye, amaGuptas amonele kakhulu, kodwa laphana kulezinto eziningi ezihlanganisela indaba leyo kaZuma ukuthi azafuqwe ukuthi akhishwe esikhundleni.
Njengoba sokulomongameli omutsha uBabu Ramaphosa, singabona yini uhulumende wakhe mhlawumbe eguqula indlela aphatha ngayo izizalwane zaseZimbabwe eziseSouth Africa kanye lobudlelwano balelo lizwe mhlawumbe leZimbabwe?
Okwakathesi babunkobo ngibona ingathi ubudlelwane baseZimbabwe lohulumende waseSouth Africa nxa kusaphethe i-ANC njalo nxa kusaphethe abantu abafana labo-Cyril Ramaphosa, abantu abadala labantu abafana labo-Thoko Sekgwale labanye laba abadala abayibo ababa-involved kakhulu ku-struggle esasikhona laphana eSouth Africa, ngibona ingathi akusoze kube lotshintsho olukhulu. Kodwa labo kuzoba lotshintsho olukhulu khona nxa kungaqaliswa ukuphatha intsha njalo nxa sokuphatha elinye iqembu elingaso ANC ngendlela esesikubone ngakhona laba abanye o-DA labo-ESF besenza ngakhona bekopha abantu beZimbabwe ngenani eliphezulu kakhulu ngenxa yokuthi sekwatshintsha amaphathi bamadolobha thize okufana labo-Johannesburg sekwatshintsha abaphathi labo-Pretoria sekwatshintsha abaphathi. Lokhuyana yilapho esibona khona umzekelo esithi intsha leyi yilapho ezoba lehlupho khona. Kodwa i-ANC isaselalo ibhondi yena leyana esiyaziyo kudala ukuthi bayazi ukuthi impi abayilwayo bathi beyilwa eSouth Africa yayile backbone eqinileyo ababeyithola ebantwini baseZimbabwe.
Umnumzana Tifa Dube ukhankasela amalungelo oluntu lapho ke bekhuluma ecingweni loNtungameli Nkomo weStudio 7 ekwele Bhilithane. Igqiba iindaba zethu, kodwa singekehlukani othi sikhangele ebezikhokhela. Umkhokheli we-MDCT Mnumzana Morgan Tsvangirai akasekho. Umoyo ufele kwesinye isibhedlela kule South Africa. ukuthi ke umongameli Jacob Zuma wakwele South Africa useze wachiya umsebenzi ngemva kwemizamo eminingi-ningi yebandla lakhe le-ANC kusukela ngeviki edluleyo yokumbamba ngamandla ukuthi ehle esikhundleni. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Sizithi ubaba uTsvangirai kalale ngokuthula.